Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCaribe siza kwehla kubangelwa ekungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhatshileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi izikolo bezivulwa abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ayahamba ekuseni azaza ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwa isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabe wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shuwa.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima. Njalo abasitele ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abe vele ngasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abawamela besikolweni siya-ayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi ukuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hayi. Iyadura la ithengeki, kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakoBulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphekwa eCaribe selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.